Odokotela bathi lo ngumkhuhlane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizathu kumbe ukuphela amandla. Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo. Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe ukwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo. Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle engqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo awusomkhuhlane o esithi khona ungabamba umuntu ambambe impilo yakhe yonke, hhayi, ngumkhuhlane nje olanda ukuyayo ngesikhathi naleso sanda kubeletha, but ama-hormones la e-pregnancy ma ephela siyanda ukuntu abaningi kuyaphela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama unkosikazi Lukiyatu Mthivu othi abagula lomkhuhlane bengaba yisilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%.
Ezibhedlela zethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15% abantu babuya belomkhuhlane lowo. Umkhuhlane lowo ujayele ukuhlasela abantu ababe belodubo, ama-problems ezindlini, loba i-pressure nje, ikakhulu abantu emankazaneni. Umuntu angazithwala kungela muntu ovumayo ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo. Engazithwala futhi angabeletha, uyabe sokuyinto eyabe isilokhu iphindaphinda nje isenzakala. Ulakho futhi ukuthi ugcine umkhuhlane lo usumhlasele permanently.
Unkosikazi Mthivu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we-postpartum depression.
Ukwenza komuntu lo kuyabe sokutshintshile, uyakwanisa ukuthi abezonda, kwesinye isikhathi uthabile, azizwe engumuntu osengasela themba emhlabeni, azizwe vele sengasela ncedo empilweni. Iyakwanisa njalo ukuba ngumuntu odla kakhulu le adle okulutshwane kakhulu, njalo umuntu lowo uba lemicabango yokuthi azilimaze yena o alimaze umntwana. Bonke omama ababelethileyo bafuna ukunanzelelwa bakhangelwe.
Unkosikazi Amahle Ngulube umhlali wakoBulawayo uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha kodwa bathola usizo.
Saqala sithi umuntu uyazenzisa nje ingqondo liyayixoxa mhlawumbe ngakade ekuzo esibhedlela ngesikhathi elindele ukubeletha. Sacina kodwa sesinanzela ukuthi hayi lokhu akukodwa ngoba ubusuku bonke wayelokhu eyalukumunyisa umntwana, umntwana ekhala mchokotsho. Sacina sesithi lapha ungcono sibuyele esibhedlela. Esibhedlela khona ngale kodwa safika sathola-ke i-medication laye wathola i-counseling, hhayi waba ngcono sibili, laye wenelisa ukuthi khona la athathe umntwana amamukele.
Ingcwethi ezicubungula ezempilakahle zithi usekelo oluvela kumdeni lumqoka kakhulu kumama ozithweleyo, ikakhulu abasakhulayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga kuthi lo mnini mthwalo esiphikile. Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka, njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela, kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayamelapha ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.